Angingathi Chris ona Amazon lawa ukuthi asilandeni mbona ngani ngesikhiwa kuthiwa yi-unfortunate ayadanisa Amazon lawa ngoba into eyade ingamelanga iphume kodwa njengoba usebekhulumile sebekufake ebantwini ngathi ukuthi ngabantu abalutshwane nje Chris abenza ukuthi kube lobudlwangudlwangu ephathini and yibo bona laba abantu abangafuni ukuthi sitshengise uthando kwabanye be-MDC abahlukuluza i-ZANU-PF. Ngatsho mina ukuthi ngibabuze ukuthi kuyini okubi ukuthi sincede omunye wethu owalinyazwa i-ZANU-PF. Kuyini ongabe kukubi ukuthi sincede umfelakazi ongelandli wathisele i-ZANU-PF, wathisele indlu i-ZANU-PF. Uzabona ukuthi abantu abala khonokho ngabantu abalomona, abantu abangazwisisiyo, abantu abafuze yona i-ZANU-PF esiyilwisayo.
Bathi bona into eliyenzileyo into enhle sibile ebukekayo kodwa abakusolayo ukuthi alikwenzanga phansi kwezinqumo zebandla.
Ngathi thina siyinhlanganiso ezimeleyo asidingi ukuthi sibe yingxenye ye-MDC. Siyinhlanganiso ezimeleyo eyama-veterans e-MDC. Esakwenzayo ukunusa uMnumzana ubabuthi wangirayi ukuthi abe khona mzwana sivula ilanga mhlaka 31 January. Kodwa umbiko owabuyayo ngomunye umkhokheli we-MDC ngokuthi thina asinanzi abanye abasebenza lobaba uTswangirai. Njalo ngalokho-ke uTswangirai kasoze abuye. Wathi yena uTswangirai bazamvala ukuthi abuye. Sathi hhayi thina siyaqhubeka ngoba sikwazi ukuthi umsebenzi esenza umsebenzi kaNkulunkulu. Njalo sathi saqhubeka. So ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi thina asizange sinyuse inkokheli ze-MDC.
Manje selizathatha nyathelo bani phezu kwalolu daba?
Njengoba ngithilo Krishna siyinhlanganiso ezimeleyo, into esizayiyenza kathesi ukuthi sikhangele ukuthi omunye owalinyazwayo, omunye owayenza ukuthi ahlupheke i-ZANU-PF singamsiza njani.